Kaka.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 6 kuzibandlela 2022 igama nguNtungami Linkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumilane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBay Bridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBalagwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe yilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu-6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8737 kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1051. Amapolisa eBay Bridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngovulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke lapha eZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminyimizi abazama ukuthi badingele abantu ababo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khonakale egoli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana ekuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanisa ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweans amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa njalo bebabise kuphela ngemuva ngaphe Zimbabwe abaningi kakhulu ikati njalo sibona limfanekiso ebulenjini eyabaningi abachapha lomfula izulu linile kangaka kuyingozi angibona into ikhulumisana lathi njengamazi Zimbabweans ukuthi kuyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phe Zimbabwe kwanise ukwanela wonke umuntu into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elile notho lona ngwaye linjenge Zimbabwe okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona oplatinum okukhona izinto eziningi kuthi ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulaba lutshwana ababe yibo abasuthayo abaningi belamba leyo ndaba umele ilungiswe yithi thina abantu beZimbabwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi azathathe ingozi kumba gcine ebgalula ezama ukuchaphe ngene egodle
abanye babantu abeqala umfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa
kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhulunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga akho kuyadingakala ukuthi yona i-passport umkayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanxa njengoba nxa umuntu esiyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha eZimbabwe iqinisa iba ngani ligolide yikho abantu sebehamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi beyengena egoli njalo-ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athola amaphepha ikakhulu ngapha emathebeleland siyazithi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusozuyithole leyo passport ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumente ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports
umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe yinhlanganiso yeibhetshi likazulu ebhalagwe ngomfumfu lithi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili. Lenhlanganiso ifake ilitsheleli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezozwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa ekuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imzila yeroli abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakubuthi yikho abakucabangelayo esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lomphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa lokhu ungasiboni yini leso sidingo?
Indoke ngikholwa ukuthi ukuyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngiza kuzwa abanye esisebenza ndawonye lazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba lomthandazo odugcwele abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba bayabhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli uzimisele, okutho abanye bakhe weza ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zeBhalakwe, ayisizo zakhamizi zeMathebeleland ezikwenzileyo lokhu, kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthe udaba lombhuqazwe kalukhulunywa kukhululekile, hayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efana nayo, kutshenzisa ungabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umdumo bathi bawuzile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho kodwa bona abantu bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abakusendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona ezikolweni lengezwe. Okwesibili lokho, kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele-ke ibhajethi yezemfundo ivelena ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le ekhona kathe sengiyibone idlalela ku-14% ikhuthile sibili, phosa ngayethe yengeza abanye amaphesentage ayisishiyagalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ubonile ukuthi kakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasepho ngukukhamela elikwalokwalakho kuncunyana. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa, kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangele yena uthini thina esikukhangelise njengehlanganiso ezimpobethi association ukuthi nxa ama-classes lawo esilawo kathi singawaqhuma kabili sivele sabe sifuna inani lababalisi abangangalabo esilabo kathesi okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho ngisho ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini aluba singathola abanye abafika ku-130,000 siye ku-260,000 ababalisi elizweni silakho ukuthi-ke iclass ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku-20 loba ku-25 lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Nakuphela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakutsho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe baningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqalileyo. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lokwalo liyabe likhula nalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungasingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefuna ukulinganisa isikali sakhe bathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar ibe yimali ethengayo ke leyo. Kanti-ke njalo lenani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwesi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngompalakazi umnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey wakwaKhumalo ngizela elupane eJojolo. Sakazi udaba ngilolu ndaba lamapassport ama-e-passport lawa amasha. Mina kuphuma ama-passport amasha kanje noma i-passport. I-passport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olushiywayo kudaba kubandla le-ZANU-PF eliphetheyo no-Minister wezomafezi uKhazebe Kutongubane uKhazebe Kazembe. Ngithi isiphatha kanjani uhulumende we-ZANU-PF leza passport amasha singathona ama-passport esawenzayo. Leza passport abantu bami nami namanje aphumanga abantu abafunda ngamaphepha angalunganga e-South Africa but ngaphela ama-passport mint bathola ama-student permit namanje angaze aphuma ama-passport akhona. Ngihlukumezekile ku-South Africa abantu abafunda nzima but bezimali ezithiswe FJ each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa ye-government esiphethe ye-ZANU-PF. Ngithi awayisinikeze ama-passport bezinye izimali zethu uhulumende we-ZANU-PF ongasuthi imali zabantu urobha abantu. abantu behlupheka abantu beZimbabwe manje ba cross ama border up and down behlupheka abantu akawaze libuhlungu na uhulumeni weZimbabwe lohulumeni weMDC zwana buhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alilanto elikhulumayo liqembu nje lifuna ukuvotelwa lingaseselutho ngithi papa manje bantu bomthwakazi ngalama party amabili lawa iZimbabwe neMDC akulanto abayenzela abantu beMatepeland nje abantu baZimbabwe nje akulanto abayenzelana ngaphandle kokutshontsha izimali nokuhlumiza abantu kuphela manje sihlungizwa amasosha sihlungizwa wonke umuntu eZimbabwe akulanto esizoyikhuluma sihlungumizekelo lizwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe life matter omthwakazi life matter akuphele konke lokho
Salbona and Salbona Savas Studio 7 in Avalade Wonke. Happy New Year, San Bongela, Avanganile, Kulungula, and Zemosa, Singati, Nagaban, Yago Musi, Yago is Bussis or 22, even as Bussusni. A being a officer and Goma Lambus. Is a Tanda, Mafishan with the Cup of Cabo is in the Venice Petalizona, Izolo, Nizoxanda is Camebo, Zabivanda Lizan P. Fabanicha, Abatala, Izalazu Buddha, Zizkali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala iyakhala mina ngangithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi gogo wami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ugogo kwamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizoba kumoya omunye eba exolisa laphana ngathi umuntu omdala ke futhi unenembezi akadeserve ukuba sebandleni leZanupf ngoba abantu bebandla leZanupf afe unembeza ngenhliziyo
siyalibulisa lonke bastudio 7 ngikameni ngkomo kini lonke bantu bakastudio 7 bonke hlobo kuyasibisela iindaba ezimnandi kodwa ke into esiyicelayo sicele into ilingene kumnankakho engathi siyamzonda yena engayizi kahle sicele ukuthi naye ezwe isikhalo zethu kube izimbokwe yayiyizimbokwe khathesi ibulawayo kwaye kukotutu ziyathunga khathesi sokukodezethi khona ukuthi sinenze njani njengoba sezigcwele umhlaba wonke lomhlaba wonke sesiphendukele la ususihaqaza
Ikholeli njani, wemzalwane xabanisa abanye ba, molweni bantwana benkosi, hlabe zulu muhle. Hayi siyabonga inkosi 22 oyee ah 2022 oyee ngithanda nyani nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town Bulawayo impowenzi kezi lupane wange efolosi sikhona eHarare ke hayi ngiyalithanda bantu benkosi akukho kubi ngithanda ngithandela udalwa wamomuhle Dalwa umuhle umfowethu mogeni nguyinyalaphana esibangani 1 ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda awubakithi ubakithi ngiyazi kukhona umsele ngambulisanga ayilonge ngibivinyilele bakithi likhona ngiyakazi ngiyazi ihlubo zabo Happy, happy. Fungani mask bantu. Bikeze izandla, sanitize bantu. Mikroni kona. Upani lukona lodo. Chapuke bagiti. Nyalitanda. Zikrine. Nyagomucha. Move ningwenya. Etalu.
Salbonani, salbonani basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke nje bonke kuzindawo lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Nginombono omncane nenkulumo engilokuyizwa ikhulunywa ngugawule lalo bathi Joseph Chuma. Abathi bona ama-sanctions alethwa i-opposition party i-MDC Alliance. Right, ngizibuza ukuthi mina ngoba ingekho embusweni kungasiyo ephetheyo. Iwabuyisa njani ama-sanctions ngoba kayikho embusweni. Bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela bayewavalisa bona ama-sanctions nawo afakwa i-MDC Alliance. Futhi ukuthi ngezinye indlela i-MDC Alliance ine-power ukudlula iZANU-PF. Bona kabavume lokho ukuthi i-MDC ine-power ukudlula iZANU-PF. Okunye futhi ngizama ukuthi ngicebise la amadoda angithi lawa athi afuna ukuqhuma ilizwe. Ngibona ngathi as long as kungenamuntu wethu wemthwakazi oseparlamente akulanto engenziwa bafowethu thina nje into esingayenza ukuthi sikhampeneni kuphela sithule mina ngindlela mzohamba ngiyovota mpela ngivotela yona imthwakazi kodwa ke nginanzelela ukuthi asikhampeni inini nje ukuthi sibuyisele ukungena eparlamente singathi thina sifuna ukwehlukana leZimbabwe lemthwakazi beyodwa ndawulokhana kunzima kunzima kufuna abantu sebekhona ngale phakathi kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabiphelele moyeni kuphela ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshu kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele-Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iParliamente mhlaka 6 ngoSibandlela nyakenye ebezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Mary Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iyaphambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni obembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonoko I think basi beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty whether Democratic or Republican basi bebabopha. So okakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else bebabophe people who are around him. Ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona they already would have locked him up. Now try it was another country. But I think the sanctity of the country, the division of the country, is not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapha okhona ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica the majority has stood up and instead of ukuchuchisa ukugijimisa ama investigations they have done these things slowly, meticulously but surely. That's what I would say what is fundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo ePaid Bridge bezama ukuchapa ngokungekho emthethweni besiya kweSouth Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhethu likaZulu eBhalagwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.